Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibongeke uThandono Kawande obesiphake indaba zolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-9 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhothama kwendlovukazi yakwelengilandi u-Elizabeth wesibili kuchiye abantu bomhlaba wonke kunye leZimbabwe belembono ehlukeneyo ngaye.
Ngendlela esibona amalungiselelo esihamba ngayo, sibona ukuthi kutshengisela sobala ukuthi umntana wakhe laphana uPrince Charles sekungenzakala ukuthi agcotshwe.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ucele ibandla le-ANC elake le-South Africa ukuthi lincede ibandla lakhe kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yezokhetho.
So in South Africa, finally, this is human. I'm finally city Zanupia. Then a Zanpeva, Jeff Jala, then Zanpeva, Bugelama citizen. Zanpeva, Chonjama, but that's why our people are flocking into South Africa.
Ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalo kuma-by-elections awamakhansila ebulilima sokuliphe umdlandla wokuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo.
Into emqoka yikuthi kona into lezi zasuka zonke kuqedwa ukulungiswa umthetho weZimbabwe esikuthi i-constitution. Bekhona labo babakhona e-parliament kusukela isikhathi sonke sona lesiyana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukukhothama kwendlovukazi yakwelengilandi uElizabeth wesibili kuchiye abantu bomhlaba jikelele kunye labeZimbabwe belembono ngaye ehlukeneyo. U-Elizabeth ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minemine lasithupha 96 ngemva kokubusa okweminyaka engamachumi ayisikhombisa 70. Abanye bathi impela umhlaba ulahlekelwe, kodwa abanye ngabathi eliBhilitane lisetshenziswe nguye undlovukazi lathumba lagqilaza amanye amazwe omhlaba. Ukuhlaziya imfa kandlovukazi u-Elizabeth sixoxe lo mnumzana Difa waJabi Bhangodube, siqala ngokumbuza ukuthi kuyini okwenzakalayo khona le eNgilandi.
Isimo okwakathesi babugande sisathuli akukabi lokutshengisela okukhulu kakhulu ngoba njengoba sisazi ukuthi kusuke ekuseni abantu kade beloko besabambe elokuthi usalukazi akazizwa kuhle ungumuntu ophathekileyo. Ingakho sigcine sibona laphana abantwana babantwana bakhe besuka ngapha eLondon besiya khona ngale eBalmoral Castle eScotland behanjiswa ngendiza ukuthi bahambe bayebona ugogo wabo. Kodwa ke kuze kwathi nje kathesi sekusiya kwelantamba maye lapho kugcine sekuvezwa khona sobala ukuthi hayi usethule. Ingakho ke okwakathesi ke isimo akungakabile lokunengi okusathengisela ngaphandle nje khona ukuthi kusase yinto esa abantu nje abasahlahlamehlo basafuna ukuthi babone nje mhlawumbe ukuthi kuzaqhubekala njalo le mlayeza akakabi khona imlayeza esakhitshwa ukuthi mhlawumbe kukhona okuzafana ukuthi kwenziwe noma njani. Abantu basalindile
manje ngokuzwa kwakho omelamayo uPrince Charles uzathatha nini intambo zakhona ezombuso?
Ngendlela esibona amalungiselelo esihamba ngayo, sibona ukuthi kutshengisela sobala ukuthi umntana wakhe laphana uPrince Charles sekungenzakala ukuthi agcotshwe kusasemasinyane ngoba njengoba sazi ukuthi ubukhosi lobo akufanelanga ukuthi kuthathe isikhathi eside kule vacuum kungela muntu ophethe intonga yobukhosi. Ingakho sekungenzeka ukuthi agcotshwe la emasinyane sibili kakhulu ngoba njengoba sazi ukuthi lakhona lapha eNgilandi kusanda ukuqokwa umongameli omutsha, uPrime Minister omutsha. Yikho kusase lezinto eziningi kakhulu esadinga ukuthi lokubuseka kwelizwe okuqodwe njalo okuqondileyo. Njalo akudingeki ukuthi kuze kube le vacuum leyo ukuthi kugcine sokungena umoya kusekutshengisela ukuthi kule confusion, kodwa kudingakala ukuthi isizwe siqoqeke ngendlela yobukhokheli.
Amazwe afana leZimbabwe ubona ngani bazamkhumbula njani uQueen Elizabeth?
Amazwe afana leZimbabwe abantu bamkhumbula ngendlela eziningi ezihlukeneyo. Bakhona abanye abakhala kakhulu ngokuthi usetshonile, kodwa ke kube njalo kube khona abanye abakhomba ngomunwe lo mkhulu ukuthi kungenxa yokuthi ziningi izinto ebekade ezenza, noma ziningi izinto aba lombandakanyeka kizo ezenza ukuthi sibone amazwe afana labo Zimbabwe, noma nje ngithi Africa yonkana sibone isiba lobuyanga obukhulu kakhulu kungenxa yezinto ababezenza, bethatha ngisho lamakhosi aseAfrika iningi lawo ukuthi uze wazakala ukuthi uyinkosi yeqiniso, kwakufanele ukuthi ubuye uzovuma embusweni kaQueen. Njalo kusafana lokuthi kule ndondo yakhe uQueen, indondo leyi etshengisela indondo, bathi indondo yakhe enkulu kwedlula zonke indondo, itshengisela inglozi, unqabe ukubhala ngesikhiwa bathi ingilozi eme phezulu kaSatani. Kodwa ke okuzwisa ubuhlungu abantu abaningi, ikakhulukazi abantu abamnyama, ukuthi uSatane lo abamtshengisela kuleyo ndondo nguSatane, kungumuntu omnyama. Njalo into esezayibona indlela umuntu lwana inglozi leyana eme phezulu komuntu omnyama ngakhona, indlela esezabona labo John Floyd, labo Floyd abeMelika bebulawa ngamakhiwa, bebulawa ngendlela ezifana nayo.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Bangodube ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBhlitane. Umkhokheli webandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usecele ibandla le ANC elakwele South Africa kanye lamanye amabandla wezombusazwe aweningizimu ye-Africa ukuthi bancede ibandla le CCC kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yokhetho abayithi isekela uhlangothi lweZANU-PF. Ugeina Kumede weStudio 7 uxoxe lomsekeli kasomlomo webandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga kakhulu. I-South Africa is very important endabeni yokulungisa ke inkinga eyiseZimbabwe, ngenxa yokubana silabantu more than 2 million amaZimbabweans ase-South Africa, and kufanele ukuthi sibe lokuzwanana ukubana silungise indaba yaseZimbabwe, because ukusuka kwabantu beZimbabwe besiye South Africa is not a foreign policy issue South Africa, but it's a domestic issue. So kufanele ukuthi kube lokuzwisisana, and thina njengohulumende obuyayo seek an understanding with the African National Congress lokhulumende weSouth Africa ubana sibonisana ukuthi how do we get a soft landing, thina silungise indaba zethu domestically, and iSouth Africa must help us ukupusha envelope yama reforms, ngenxa yokubana abantu basuke South eZimbabwe bese South Africa is political and economic refugees. So kufanele ukubana sincedisane ukubana silungise ke inkinga South Africa finds itself, ukubana sizincede thina njengama Zimbabweans, how do we help ourselves, siyazinceda nxa kulama reforms kenze ukhetho lube lukhetho olusemthethweni, njalo kulandelwe ke okubhalwe phansi okwarecommenda e-South African Union. So iSouth Africa kufanele izwisise ukubana akufanelanga i-treaty ZANU-PF njengeZANU-PF aziya kudala. Le iZANU-PF evukela ama-citizen ab, iZANU-PF etshontsha ama-vote, that's why our people are flocking into South Africa. So kufanele iSouth Africa incedise ukubana si-resolve the domestic political disputes eselizweni, ukubana nxa singalungisa lokhu our people are able to come back eZimbabwe, ukubana siyakhile izwe lethu labo, they will be able to then have the stability on their economy to be resolved in the migration a year or two between the two countries. Nyabong.
Siyabonga lathi ke Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uGaina Gumede weStudio 7 uphinde waxoxa lomnumzana Joseph Chuma olilunga le-Central Committee yebandla le-ZANU-PF. UChuma uthi kavumelane lokuthiwo libandla le-CCC.
Kwesinye isikhathi yikho lapha obona khona umahluko phakathi komuntu owazi into ayenzayo nomuntu osuke ubona ngathi akakwazi into ayenzayo. Njenganini lapho okwathi khona elinye ilizwe libuye lizophatheka ngento ezenzakala kwelinye ilizwe. Ukuthi khona umnumzana uJamisa acele ukuthi i-ANC kumbe ilizwe le-South Africa libuye lizoncedisa indaba yama-reforms lapha kwelakithi eZimbabwe, yinto emangalisayo ukakhulukazi umsebenzi kuphuma emuntwini oqeqeshileyo oligwetha onjengoba baba uJamisi. Into emqoka yikuthi kona into lezi zasuka zonke kuqedwa ukulungiswa umthetho weZimbabwe esikuthi iconstitution. Bekhona labo baba khona eparlament usukela isikhathi sonke sona lesiyana belawo ama MPs abo oyikho lapho okumele kulungiswe khona indaba zama electoral reforms. Behluleka ukwenza ngesiphithiphithi ngoba asiyonto elula ukubana ulinganise iconstitution lama reforms abe funakala yinto ukuthiwa yiprocess ngesikhiwa. And leyo process iyenzakala lakathesi. Siyabona imithetho ilokhu ilungiswa ialignwa lezinto ezivuze zibe khona kwenzakala nsuku zonke edale leparlamente lapho abalama meli khona ngale labo njengebandla le-TPC. Yikho lapho kumele kuye khona ngale kutshutshiswe ukubana indawo lezi zilungisiswe hashi ukubana ufuna ukuthatha ubuyithi bethu esikuthi ngesingesi i-sovereignty yethu usufuna ukuyayijikela phandle kweyadi ukuthi abanye abantu beyibambe. Akwenzakali khonokwana. Abasebenzise amalunga abo asepharlamente ukuthi kona into lezi zilungiswe njalo khonokwana. Kwakhulunywa ngumongameli ubaba uMnangagwa ukuthi kona asihlanganeni sonkeni sikhulumisane ngezikhathi zonke kufonye into ethiwa yiPoland. Yikho lapho kumele ngabe labo babuya khona phana kufakwa imibono kukhulunyiswane kulungisiswa izinto lezi ngoba ekugcineni ilizwe lethu sonke iZimbabwe yethu sonke sifuna kulungela umuntu wonke sisonke sindawonye.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma omunye wamalunga eCentral Committee yebandla lezano PF obexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalokhu ma-by-elections awamakhansila ebulilima sokuluphe amandla okuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo. Leli bandla linqobe ezigabeni ezimbili phakathi kwezintathu ebezincintiswa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla saleli bandla ebulilima umnumzana Mduduzi Chuma.
Unqoba kwethu kuyasinikeza umdladla kakhulu ngenxa yokuthi kusitshengisela ukuthi amandla esiwafakileyo sisebenza singena ebantwini basebulilima sihambisa umbiko kapresident Nelson Chamisa lowebandla le-TCC abantu bayakwamukela njalo abantu bayafisa ukuthi batshintshe. Ukunqoba lokhu ngenxa yokuthi sesisebenze kakhulu njalo thina besithe singena kulolu khetho besizama ukuthi sibona ukuthi ama-strategies ethu asebenza yini. Ngakho-ke impumela yalolu khetho sitshengisela ukuthi sihamba endleleni eyiyo njalo abantu bayasizwisisa njalo bafisa ukuthi ibandla le-TCC likhokhele.
Kukhona yini okumqoka Chuma elakwenzayo ebulilima okwenza lanqoba okungafundwa mhlawumbe kusetshenziswe libandla lenu kukhetho oluzayo ukuze linqobe kwezinye indawo?
Hayi, ukhankaso lwehlukile izigaba ngezigaba okusho ukuthi okungakusebenza ebulilima kungaya kungasebenzi ezishabane. Thina nje asenzanga lutho olutheni ngaphandle kokuthi sihlale phansi sangena ebadaleni sabonisana labo ngendlela ibandla le-CCC elifisa ukuthi likhokhele ngayo kakhulu ezabelweni zethu. Sasesinanzelela futhi sasesicubungulisisa ibandla elibusayo kakhulu leZANU PF. Sananzelela ukuthi kulalapho elisilela khona. Sananzelela ukuthi lilama weaknesses amaningi, sasesithanda ukuthi sigxile kakhulu lapho abalama weakness khona. Yikho kwenza ukuthi ekugcineni siphume lama councillors amabili ezigabeni ezintathu baba.
IZimbabwe Electoral Commission sabona iveza ukuthi kulabantu abangu 31 abancediswa ukuvota esikolo seMalalume ngoba bebikwa bengaboni emehlweni. Uhlala esigabeni, yebo kulabantu abaningi kanjalo yini abangaboniyo eMalalume?
Baba Nkomo, lokho kunzima. Angaze ngibone iziphofu ezingu-31 kumbe ezingu-34 esigabeni saseMalalume. Kodwa ke okwenzakalayo ukuthi ungananzelela laba bantu abangu-34 actually bancedisa ukuvota from u-8 kusatsha u-12. Kuqondana lesikhathi imota kaminister u-Evelyn Ndlovu iyayilanda abantu isabathatha ezindleleni ifike labo e-polling station ibanikeza abantu ukuthi babancedise ukuvota. So iZANU PF yananzelela ukuthi isidliwe yasiselusa abantu yasiyenza engathi mina yi-command voting. Bakwenza kakhulu futhi khona lokho esigabeni sasemafeha. Which is after half 12 imodeli yasuka futhi yathwala abantu esigabeni sasemafeha futhi baba yenza kanjalo lasenswazi. Babenza futhi i-command voting nale ukuthi abantu befike bethi bona ababoni kumbe abakwanisi ukubhala. Yindlela iZANU PF esiyenza ngakhona ngenxa yokuthi bayibona ukuthi abantu abafuni ukuthi bebavotele.
Hello ke ngumnumzana Mduduzi Chuma isiphatha amandla sebandla le-CCC ebulilima. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umhlangano wabalwa impi yenkululeko ama-war veterans uyavulwa lamhlanje eHarare International Conference Center lapho okukhangelelwe ukuthi amalunga angu-3500 azabe ekhona bekhuluma ngendaba zabo ezichiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amalunga ebandla leCCC ayinkokheli yabatsha ababalisa omela idale lePhalamende uJoana Mamombe bazaba besemthethandaba lamhlanje lapho abazaba bethoniswa icala lokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele ku-Studio 7, ngibingelele abasakazi bonke labalaleli. Ngithi ngilombuzo lapho enginawo ukuthi kanti okwenza abantu bebelokhu bexoshana leZANU, iZANU PF leyi abakhokheli bayo bonke, ingane zabo azifundi eZimbabwe, zifunda ngaphandle kwamazwe. Laba abaxoshana thina esihleli nabo lapho emakhaya, ingane zenu zifunda kanjani, kusasa lazo limi njani, landi nabazali lilandelayo, ifuture abantu benu ikuphi? Mali landelana lesizwe esibulala ikusasa yalo. Abadala nabo bazigcine bona izinto bezenzela bona, basebethethe ilizwe balenza imizi yabo, babusa umathanda ngabantu babo abafundi kulelo lizwe lingasela mfundo. Kubuye kwezemidlalo izifa international team yakithi ayisadlali ngaphandle, yibo futhi umkhwenyana wabo mnangabo, yibo ababusa zonke lezo zinto lezo abazilungisa ngendlela yabo, belungisa ngani? Balungisa izinto zemizi yabo, izinto zesizwe. Asike sizinukela amagwapha mpela, sizinuka amakhwapha ukuthi athi silandelani. Uyakhokhelwa isiphofu, ukhokhelwa isiphofu silandile wena, ubona kodwa uhamba ubambe ngemva kwakhe, kulokuthi wena ume phambi kwakhe uhambe phambi kwakhe alandile wena, but wena ulandela wena, uhambe ulandele impondo zakhe lapho ehambe zisecha khona lapho kulodonga, lapho kulamatshe, lapho kulani. Kuyayangisa lokho okwenzakala ezweni lakithi elingelabakhokheli. Yonke into inuke kuze kunukele ibhola, ibhola elikhahlelwayo, imidlalo ivalwe, kuvalele ukudla kwabanye abantwana ukuthi bangadli. Bona ba abantwana bayakhe ezweni lapho abafunda khona.
Sanibonani basakazi nani balale be-Studio 7, ngu-Felix Qinisa lo okhulumayo owasekana ejabhiwa ekani ejabhiwa elibhandi. Ngithi balaleli be-Studio 7 nani basakazi be-Studio 7, lokhu okwezana ukuthi iZANU ma seyiya kuma-election ishaya abantu ayisinto yakuqala, futhi iZANU is good for ekuphikeni. iZANU ekuphikeni ithi into iyenzile iyale, ithi yona into ayiyenzanga. Kuyiyo iyenzile iZANU, kuyiyo ekufumile iZANU lokho okuthi kushaywe abantu. Phela iZANU akusikhuthi ukuphika kwayo lokho okushaya abantu ngokwamanje. Even ibulele abantu nge-ground yama ngozwano, iZANU yala yathi yona akusiyo ebulele abantu, abantu bebebulawa ngama-distance. Kuyiyo iZANU eyayibulele abantu, akusinto yokuqala le. Ngizobuza lo ubaba othi abantu be-CCC badlulazisengwa, bona bafuna ukuphuma yeZimbabwe. Manje eZimbabwe baba uzophuma ngalipi, uzophuma kanjani, uzothi uhlele ekoneni, uhlele ekoneni uthi ufuna ukuphuma eZimbabwe. Uphuma kanjani eZimbabwe uhlele ekoneni? Angeke uze uphume eZimbabwe mawungavelanga ebantwini wabonakala ebantwini ukuthi wena ufuna ukuphuma eZimbabwe. Uzobuloko ukukhuluma ukuthi uhlele ekoneni kungabi khona into nje oyiphasiphithelayo na ukuthi kanti dlana kumele ngiyeze kanje orola kumele ngingenele kulama elections ukuze nami ngiphume lapha eZimbabwe ngikhume. Ayikho inkunzi yake yakhonya imile espaye imile ngaphandle kwesibaya kuyikuthi eyinye enamathokazi phakathi esibayeni ezozala amathokazi iphi yile enenkomo ezisikazi phakathi esibayeni le mile ikhonya esisigangeni isehlathini baba ayilalu ayengeke ize ibe namathokazi izozikhunyela nje izihambelene ezinkabi lezi eziphandle le esigangeni.
Salibonani, salibonani basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke. Awu madoda, sisiloke senda ama message ethu awabalwa. Siyacela madoda ukuthi lati imbono yethu ikibalwe ifundwe emoyeni. Yeyo khuluma yonkomo ngibuya eLupane esigabeni sasekana loba eJabiwa. Umbono wami uthi wona aluba kuyenzeka abantu bavotele i-CCC sonkeni nje sihambeni siyobhalisa sivotele i-CCC sizame ukuthi sikhuphe iZANU-PF embusweni sesidubekile ngeZANU-PF embusweni kuchaywa abantu kubulawa abantu kubotshwa abantu angendlela ongeke uyazi lokuthi kwenzakalani abantu bayadubeka elizweni ngenxa yeZANU-PF. So siyacela hloko zami ukuthi ngabe abantu siyezwana sibambaneni ngabe sibona ngaso linye. Ngikhuluma nje mina singabhalisa ukuthi ngabe bonke abantu siyahambani siyebhalisa ukuvota. Sivotele i-CCC ngoba yilo ibandla engibona sengathi lingasikhulula kuZANU-PF. Nxa abantu be-MRP bethi bona ilokhu zini i-CCC ngeke ivuse lobe ngaziwine ngeke ivuse bona ilizwe bengaliquma yini nxa kuyikuthi CCC ingehluleka ukubusa bona iba bangakwanisa ukuquma ilizwe yini bangadohisi abantu be-CCC badohisa nje abantu bona ilizwe bengakwanisa ukuliquma yini nxa kuyikuthi uChamisa engawina engeke avuse ewinile njalo bona ilizwe bengakwanisa ukuliquma yini badohisa nje abantu kuphela ikudohisa abantu bona ba-right pressure group banika nje pressure kuphela. Kunantu abazoyenza libandlela kithi impela emathebuleleni but nge-strategy sabo siphansi kakhulu akulanto abangayenza yini akulanto abazoyenza. Nanka ama-by-elections ayenziwa abakhona waye bengangenela ama-by-elections singaze sizothiwa labo bangenela ama-by-election kabangeneli ma-by-elections kabayenzini akulanto abayenzayo abafuni ukuba yi-president ukuthi bavotwe bebe ngama-president bafuna ukuquma ilizwe bengaliquma yini bona kumele bazibuze khonokho ukuthi nxa bethu misa engazawini ngekabuse bona bangaliquma yini lizwe. So umbono wami ngilawo nje kuphela ukuthi bangadukisi abantu nje kuphela abahambe sikambeni ngobuningi bethu siyobhalisa sivoteleni i-CCC ngoba yilo ibandla elikhulu eliphikisayo. Lokhu uthona sibumba amabandla amaningi ningi lokhu akusisizi ngalutho lokhu abantu sebedubeka into engeke yapha yasisiza leyo. EZimbabwe siyadubeka kakhulu akusadingi ukuthi kubunjwe amabandla lawa abelokhu esithi ye lapha lalapha sekudinga ukuthi sisekele lelo bandla silibona ukuthi leli bandla lile power sisekele lona kuphela sizama ukuthi sikhuphe izandla. Iyombono wami enginawo ngiyabonga. Sathi wona ni ku Studio 7 balaleli lani elisincedisayo ukuthi sikwenze ukufaka imbono lapha selilingelela siyabonga njalo ngesithethele indaba ezinhle. Lapha siyamuzwa umnangagwa kuthiwa uthini ukuthi ufuna ukwenzela abantwana izikole ezifundwa mahhala kungabhadalwa. Akuyenziwa isipuni siyazi ukuthi into engekhoyo vele into ekhulunywa kuphela kuphelele emoyena. Into eziphonga ukukhulunywa nje kuphela ezingekhoyo. Umbuso weZANU-PF uhlukumeze wonke umuntu eZimbabwe. Laba abadiye umbuso weZANU-PF wathiwa turayiti usiba rayiti nga vele ukuvota wangikhona ngibona kungalancedo ngakuyami vele mna hayi ngicabanga lo kungavoti nje khona into ekhuthaza abantu ukuthi bengavoti uvotelani vele ungazi idliwe iZANU-PF ekhona iyangena ngenkanelo kuze nembuso wethu. So hayi esikwanisayo sivoteleni umqondisi moyo emr
ukuphi into Republic but ingene but nxa singaphila ngcono kade lokuzeni nanti
Studio 7 Studio 7 linjani linjani basakazi bethu hayi siyazizwa izindaba kulobaba lo okhulume nge Friday ngoba Thursday sakwazi but Studio 7 yeyibala ibale ezezani ibale ze Triple C hayi Studio 7 siloku ngayilandelayo kayisekeli hlangothi Studio 7 ikhipha njengoba zinjalo iTriple C izani iMRP wonke nje amabandla ezombuswazi kuStudio 7 yawezwa nje ikhuluma nje ikhankasa ikhuluma nje ngokokufisayo uhlelo silazilusekeli hlangothi lolalo lwezimba kuthiwa iZDC luhlelo lwezanu PF ke lula awusozuze iMRP ikhuluma kuZBC awusozuze izabo ikhuluma kuZBC ukhuluma yonezanu PF awusozuze ukhuluma odawule ebookground kuZBC ngoba ngoba ngolwezanu PF yilo uhlelo silwazi ukuthi lusekeli hlangothi lula uStudio 7 silibambe njalo basakazi bethu lesekeli hlangothi siyalithanda nje lisifundela kahle izindaba zezimbabwe labangaphandle kwelizwe bakwazi ukuzilalela iindaba ze-Studio 7 siyabonga
Studio 7 ngiyakhuluma lapha yimi upilot mbofu ngembuzo yokuthi yindaba osobhuku kuba yibo ababhaliswa kumumbu we-social welfare kube kathi kukhona abantu abahluphekayo phakathini kwesigaba lapha kwindaba yokuthi ningabasizi bencediswe bencediswana nawezilomphakathi wakhithi engulubeni kodwa akhe imbona kunika osobhuku labo wani bani kume yiphathi yezanu na mimfuna ukubuza kona lokho
siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Ukwezemelika, uMongameli Joe Biden uthumele amazwi enduduzo kumuli yakondlovukazi uElizabeth wesibili uBhubhe Izolo. UBiden uthe uElizabeth wakhuthaza ubudlelwano phakathi welizwe leBritane leMelika. Silokhe sikudaba olufanayo sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBritane.
Inonke umuntu bemthanda bonke abantu balusizi siyakhala ube ngumama ohloniphekayo othanda lamhlanje isizwe seBritane silahlekele lathi silahlekele abe simthande ukwini wonke umuntu uyamthanda sibili
kahle kahle kuyini abantu abakade bekukhabitha ngaye uQueen Elizabeth
uQueen ube ngumuntu ohloniphekayo othanda abantu umkhokheli obekhokhelele umhlaba wonke obehlonipha abantu athanda abantu athandele unkulu yikho abantu kade bemthanda uQueen ube ngumuntu ohloniphekayo
abezimbabwe labo bayalandela kakhulu yini umndeni wesikhosini njalo kukhangelelwe ukuthi kuyini osokuzayenzakala kathesi
yebo abezimbabwe siyawulandela umndeni mina njenjena ngaze ngahamba ngaye esikoleni ngafika silisizi silahlekele unjena ukuthi abantu bathini osoza Tatis Kun uChelsea nguyose ose chonile so sekwa uChelsea ngebosi wodwa umba manti bayakuthakazelela kumbe bakabakuthakazeleli uChelsea ngiyose okathe so sei ose inkoso se tente isikhundla sikanini
lo ke ngunkosazana Isabel Dlamini isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBritane obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC yabo
Hayi siyabonga ke isikhathi yiso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje kesikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela Ukukhothama kwendlovukazi yakwelengilandi uElizabeth wesibili kuthiye abantu bomhlaba wonke jikelele kunye labeZimbabwe belembono ehlukeneyo ngaye. Umkhokheli webandla le-CCC, uMnumzana Nelson Chamisa, ucele ibandla le-ANC elakwele South Africa ukuthi lincede ibandla lakhe kanye lezizalwane zeZimbabwe ukuguqula imithetho yokhetho. ibandla le-CCC lithi ukunqoba kwalo kubhay elections ebulilima sokuliphe umdlala wokuthi lisebenze nzima ukuze linqobe ukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngevikezayo ngomvulo. Kodwa phakathi laphakathi lapha lingasilalela ntambama ngo 7:30. Libe lempela viki elithukela.